besibona ku social media abanye beposta bethi ukudla akudistributwa kuhle kwabantu bezana uPF banika ama members abo akudla kuyatshontshwa lento ezinjalo sasesifisana ukuthi singayekela ukuthi sihambe asizozibonela kuze sibe kwathi kuliqiniso yokuphi ukuzaphambanisa labantu abafisa ukuthi bancedise kubuhlungu kakhulu esikubonileyo abantu basebuhlungwini abantu bahlukuluzekile so sabuya-ke sazokhangela sathola ukuthi akulanto enjalo sithole ukuthi abe-chairperson ama-civil protection unit o-district administrator basebenza kuhle kakhulu yenhlanganiso njengabo-UNICEF ezinjengabo-Red Cross besilabo-Alethu Macheso izolo beholisa abantu ukudla namhlanje sahamba-ke echimanimani sakuba lo mhlangano labo-district administrator sahlangana nenhlanganiso eziningi ezinjengabo-UNF UNWFP o-UNICEF lenhlanganiso eziningi neni nje lezilokhali bonke abantu bakhanya bebhizi bayancedisa kuyasetshenzwa kanti lamasotsha la akhona bayancedisa lamapholisa akula nto enjengana leyo ukuthi ukudla kuphiwa abephathi kuncutshwe abephathi
lezo zinhlanganiso ezinkulu kungenzakala ukuthi okwabo kuqoqekile kokunye ke lapho elingafinyelelanga khona kumbe ngaphandle kwalezo nhlanganiso yizo zodwa yini ezabo ukudla
kule system ekhona efakiweyo wonke umuntu ofuna ukuzoncedisa ngapha eChimanimani leChipinge uyahamba eManicaland province iprovince ibisirekhoda ekugcugcine kwazakala ukuthi ngubani olethani so into yakhona i-organized ngaleyo ndlela kulama-subcommittees ama-thematic inhlanganiso ezibetha ezidila for example lento zama-sanitary pad abomama zikhona kule cluster yegender ikhona i-subcommittee yegender so inhlanganiso ezinjalo zisuka zingene kwi-committee ye-subcommittee yegender abakhangela ngezinto zabomama noma kuyini okulethwayo okuncane ngali sizenza into zama-toilet ze-sanitation liyangena ku-wash sub-committee so ku-structured kanjalo okuyinto kwangkhona kasiyali njalo ukuthi asingakutholanga thina asibatholanga labo okuthi abenza ku-partisan kodwa singeke satsho ukuthi akwenzakali kodwa thina esikutshoyo ukuthi kasikubonanga kuchwayisiso lwethu ekade silwenza
uncedo lonke luhamba ngamakomithi lawo kuphela akukho okunye eceleni ohamba iziphela abantu enganikwanga imvumo
ngomthetho okhona ibeke umuntu kumele aphiwe imvumo i-provincial coordination committee ye-civil protection unit ethiwa ngu-provincial administrator ungafika emtare ngale bayakuhambisa bayakufonela abeChipinge kumbe abeChimanimani ukuthi kule nhlanganiso enje eletha ukudla okunje bese lifika ngakhe usungena kukomiti eqonde ephathelane loncedo lwakho othe ozelalo nxa uze ngendaba zezigqoko kumbe zeshelter ungena kukomiti echiwa yi-UNICEF so kuqoqeke kanjalo.